Endabeni zethu lamhlanje. Abezokholo lwesiKristu abomanyano weZimbabwe Divine Destiny bathi bazavuselela imithandazo phansi kwesihloko esithi iTaitsamara Prayers kunsukwana ezilandelayo. Izikolo zivulwe lamhlanje, nhlupho bani ezidibana labantwana besikolo ezingabavimba ukuya ezifundweni, labanye kungabe ngama school fees awangabhadalwanga kumbe ukudla. Ele Botswana likhonona ngabeZimbabwe abangena elizweni okungekho emthethweni, libethesa umlandu wokumemethekisa imikhuhlane yezifuyo. Ku-Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo lwe-The Connection namhlanje sikhangela inhlupho ezidibana labasakhulayo lapho izikolo zivulwa. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 low 15460 kHz ku-shortwave. Siyatholakala njalo ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.